siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nelami othandekile mhlanga namhla sixoxalo nkosazana Prudence Mabena umculi yena osanda ukuthola isicoco esehenry viscardi achievement award 2018 esiphiwa abakhokheli abaphila nobugoga siyakwamukela kuhle
thank you very much okokuqala ngokuthi bengingakhangeleli ukuthi ngingathola i-awards enginjalo but well ngayinelisa ukuthi ngikhulume ngendlela engazalwa ngakhona ngakhula ngakhona na you know langesikhathi engisese sona kathi ukuthi I managed to share i-story sami le umhlaba wonke and ngingela ukuthi ngangi ngisesaba kumbe ngingela ukuthi ngangile isoni lakho lokuthi musician with i-disability njalo ngingumculi njalo ngiyonelisa futhi ukuthi ngisize abanye abagogekileyo njengami ikakhulu abantwana amantombazane asakhulayo agogekileyo njengami ngibancedisa ekutheni ekubafundiseni ukuthi ukugogeka asokugcina kokuphila kumbe asokugcina komhlaba kodwa uyakhona ukuthi uziphilele lawo as long as uzigcine ngendlela uzithande ngendlela yabuzithanda ngayo yikho kunikeze i-chance yokuthi labantu ophila nabo labo bakuthande bakwamukele
yikuphi obona ingani kwehlukile kuwe kulabanye abaningi okwenza olwakho udaba balubona lubalulekile
mina ngendlela engakhula ngayo kumbe ngithi ngendlela engazalwa ngayo ngahle ngaba ngumntwana ongazange ayamukele esayidini likababa babefisa lokuthi ngabe ngiyabulawa and kodwa esayidini likamama ngesizathu sokuthi umama wayesele-born yini lani wehluleka ukuthi angibulale wagcine sebuyela kumama wakhe unina ugogo and at the end of the day ugogo wasamukela ngenye indlela waze wagcina emtshelile umama ukuthi hhayi lo mntwana lo uzaba yisifo ngelinye ilanga and ugogo wayekhuluma ngendlela engani utsheliwe kumbe ubonisiwe emlakanye ngale isikhathi esikhuluma ngaso kahle ngikhuluma ngama-awards le i-awards yesikhathi engiyitholileyo ekuqala ngayithola from United States esibili khonapha ngikhaya i-side metro then esithathu yona le futhi i-United States
uthe uyakuphathise amanye amantombazane aphila lobugoga bayemukelwa yini ngomphakathi
yindlela esengizame ngakhona ukuthi ngifundise ikakhulu abantu abagogekileyo even labazali babantwana abagogekileyo sokuguqukile indlela ade bethathwa ngakhona kumbe ngithi indlela ebethathwa ngakhona thina abantu abagogekileyo sokulomehluko omkhulu ngoba okwamanje abantu sebekwazi ukuthi okuqakathekileyo yimfundo umntwana ungamfundisa njalo umthande njengendlela othanda ngakhona abanye abantwana ebendeseday lo mntwana usengakhona ukukugcina ungakhangeleli ingawukhangelele laba othi laba bayayenelisa konke balezandaba linyawo balakho konke kodwa ekugcineni ithole ukuthi yena lowo umntwana ongelakho khonoko okuekspekthayo nguye okugcinayo esini
ubone ngani abangamantombazane kumbe abesifazane abagogekileyo balobunzima okwedlula abanye abesilisa abakusimo esifanayo
ukugogeka kunabachallengizeli noma kuthiwa uyindoda kumbe ungumfazi umuntu ongumfazi uba ule-challenge yena ngokwakhe then uphinde futhi ukuthi siba le-challenge ukuthi ugogekile so kusiba yi-double challenge at the end of the day so yikho ngikhangela ikakhulu amantombazane
Leo bekuyingxoxo lo nkosazana Prudence Mabena osanda ukuthola isicoco se-Henry Viscard Achievement Award 2018 yena ungumculi njalo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC sithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha